Kathesi susesaba vele ukuphuma endlini ungakwazi ukuthi uzaphenduka yini ngoba into lezi sezenzakala on a regular basis. So hey, siphongukhuleka kuNkulunkulu ukuthi asincedise ngendaba ezinje okwakathesi.
Sikhuluma nje amapholisa, ungathi sokugcwela amapholisa ndawana yonke yini?
Yeah, into ekhona is like yabona mase ukwenza ama-shootings anje, it's like sokufika le trend. So abantu sebesesaba and then amapholisa amaningi ahamba khona because bafuna ukupreventa ukwenzakala kwezinto ezinje in a short time. Noma sibona ukuthi e-Texas kwenzakala izolo emini and then straight after that e-Ohio lapho basekudicula abantu. So it's kind of scary okwamanje.
Ukuba khona kwamapholisa lokho ungathi kuyanceda yini selisizwa livikelekile?
Noma ipholisa likhona lingekho, kukhanya ngathiwa abantu banamhlanje abasesabi lutho noma lokhu zeni ukuqakathekisa impilo yabantu. So ukuba khona kwamapholisa lokungekho kwamapholisa, I don't think it gives us that safety thing yokuthi sithembe ukuthi hhayi laba bazasinceda ukuthi ma izinto zingawonakala babe khona ukuzosiprotect. Okwakathesi siphongukuthemba uNkulunkulu ukuthi laye mase sikhuleka nabantu abafileyo nemuli eziselwe ngabantu zithonisise bebe lokuthula.
Bakhona abasola umongameli weMelika abathi nguye otshotshozela ukudutyulwa kwabantu laba ikakhulu ngabantu abamhlophe. Ungathini ngalokho?
Mina indaba zeMelika ngithi abantu bakhona bale ama-rights akhona ku-constitution ye-America ukuthi they have the right to bear arms. So umbhobho awusoze wadubula muntu wodwa, but singabona umongameli walapha, I guess i-politics zakhe bese zifuqa abantu abamhlophe ukuthi bayenze yonke into abayifunayo ngoba yena ubachutshisa ngendaba yona le. But at the end of the day, I don't think ukuthi izinto aziyenzayo zifuqa abantu ukuthi bayenze khonokho. Yena uphongeyenza i-politics, angiboni funa ukuthi abantu badutshule ngale ndlela.
Udaba lokuvinjwa kokuthengiswa kwemibhobho mahlayana okukhuthazwa ngabebandla lamademokrasi, yinto oyikhuthazayo yini lawo?
Ya, ngiyabona ukuthi bengazama into enjalo ukuthi basincede ukuthi bavindeze abantu abanjengalaba ababulalayo abantu in mass situations. I think kunganceda sibili, but anti liyakwazi ukuthi i-constitution ye-America i-enshrined ngokuprotect ama-rights ayo ngokuthengiswa kombhobho mahlayana. So inzima indaba yakhona.